ezindabeni zethu lamhlanje. Izisebenzi eZimbabwe zithi zazinasikhathi sokunanza usuku lwazo lamuhla olwe-Workers Day ngenxa yokuhlupheka. Akwaziwa okuzehlela izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele-South Africa ezifika inkulungwane ezingamakhulu amabili, 200,000, ezilamaphepha azamisa ukuba semthethweni ekupheleni komnyaka ka-2017. Ugcitshiwe umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kulamanye amankampani athi alakho ukusebenzelana lamanye amankampani ehlubulweni we-European Union. Kwenziwa umhlangano wabathengisa amaphilisi wokucebisa uzulu ngendlela esiqondileyo zokunatha amaphilisi. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla lusuku lwezisebenzi olubizwa ngokuthi yi-Workers Day. Uyasebenza na eZimbabwe kumbe kwamanye amazwe? Uyenelise na ukuphila ngemali yeholo? Walahlekelwa ngumsebenzi na? Iqembu le-Highlanders selikhokhela kungalani ye-Premier Soccer League? Ku-Live Talk namhla sixoxa ngosuku lwezisebenzi olwe-Workers Day. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.